So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 24 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zakoBulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngokwethulwa komthetho obona ngokumiswa kwemicimbi ebuthanisa abantu abaningi lemihlangano.
So mangivalelwe endlini ngihlezi endlini njalo ugovernment kasanganjeli ukuza nginika ukudla ngisendlini ngibuza ngenza libantu for ukuthi ungizabotshwa. So ngiyabe ngingavumelani lakho khonokho.
Ngesikhathi igcikwane le-COVID-19 selihlasele eleZimbabwe lathatha imphefumulo womuntu wokuqala, uZulu ukhala ngokuthi-ke nelithi ukuthenga impahla zokuzivikela ezinjengama-mask lama-gloves.
Amamaski ayadula kawatholakali. Kwezinye indawo uwathola ngabo $3, abanye siyababona lapha kubo social media baya advertiser bathi $6 and leyo intengo ephezulu kakhulu.
Umkhokheli welinye lamacele MDC uNkosazana Thokozani Khuphe ukhuthaza uZulu ukuthi alondoloze ukuhlanzeka ngaso sonke isikhathi ukuzivikela ekuthelelweni kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngokwethulwa komthetho we-Statutory Instrument 77 of 2020 Public Health obona ngokumiswa kwemicimbi ebuthanisa abantu abaningi lemihlangano egoqela ezinkonzweni elizweni lonke jikelele emizameni yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Lona eselithethe imphefumulo yabantu abaningi emhlabeni jikelele. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Isaac Moyo uchaze ukuba umthetho osuphawulwe nguhulumende unzima ebantwini.
Imithetho le efakiweyo iyabe ivalela ukuthi umuntu ahlale endlini. So mangivalelwe endlini ngihlezi endlini njalo ugovernment kasanganjeli ukuthi uza nginika ukudla ngisendlini ngibuza ngenza libantu for ukuthi ungizabotshwa. So ngiyabe ngingavumelani lakho khonokho.
Umnumzana Ian Rush Moyo esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi ukubopha abantu kuzaba nzima kufana lokubabulala.
Kanti why bengacebisi abantu ngendlela eyiyo efanelayo kungala kuhambisana ejele? Besicebisa ukuthi hayi yenzani so yenzani so two futhi imithetho yakhona mina ngingayizwa phela ukuthi kuthiwa yiphi yakhona kahle kahle. Engxenye ifuna imali eziningi ukuthi ugqoke lokhu amamaski wenzeni siyayithatha ngaphi lawo mamaski. Angikwazi ukuthi yiphi imithetho okukhulunywa ngayo, angikakuboni lami ngizibone kuma-headlines.
Umnumzana Austin Ncube yena usola umphathintambo wezempilakahle ethi uyehlulekile ukwenqabela lomkhuhlane kanye lokusabalalisa ulwazi lokuthi uZulu azivikele njani.
Mina first of all nje ngifuna solo minister of health over time one. He doesn't educate abantu about umkhuhlane lo kanje. Yena ubonga ufaka umthetho wokuyivikela. Ngiyivikela nje umthetho wakho nangazi lutho ngawo. As it is, ngingazi suspect ukuthi ngilawo. Where do I go to? Esibedlela bazafuna i-300 ye-card. I don't have that money. Ngiyenze njani right? Empilo wathesi ngihamba ukuthi ngicama bathi bhatale 300 eka. Ngiyayithela nga. Singabe hand to mouth anje. If I miss an hour's work, singilose life. So ngangazeka ngokuzosa umumbu la. Imali ezesenzala la emnyameni be. Njengami, umama nobaba basekhaya. They rely on me. Uyabona? Bona they know nothing about this.
Ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Tambutso Mnangagwa wethule iziqondiso ezithile emizameni yokuvimba ukusabalala lokuthelelwana kwegcikwane le-COVID-19 ezigoqela ukumiswa kombukiso wezokuthengiselana owe-ZITF, imbuthano yokuthakazelela uzibuse lokunye. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi igcikwane le-coronavirus selihlasele eleZimbabwe lathatha umphefumulo omuntu wakuqala. UZulu ukhala ngokuthi ke nelisi ukuthenga impahla zokuzivikela ezinjengamamask lama-gloves ngenxa yentengo, kuthi lapho abekade bethenga khona kabasatholakali. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu weZimbabwe ovele ebhekane lobunzima obangelwa yikungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe usevelwe ngumthwalo omutsha wokuthenga ama-mask lama-gloves okuzivikela kalula kwabaningi ngoba ifuna idola leMelika. Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Nonhlanhla Ngwenya uthi idola leMelika imali eningi kakhulu engatholwa ngumuntu lula.
Ama-mask ayadula kawatholakali. Kwezinye indawo uwathola ngabo 3 US dollars. Abanye siyababona lapha kubo social media baya advertiser bathi 6 US dollars, and ileyo intengo ephezulu kakhulu, abantu abaningi angeke bayikwanise. Uhulumende mayengakwanisa ukuthi kumbancedisi ngayiphi indlela yokuthi abantu bethole amamaski, hayi ngithemba lapho bengabe bencedisile kakhulu.
Esinye isakhamuzi umnumzana Masha Ubhoya uthi abaningi abakwazi ukuthi amamaski ayiwo asebenza ukuvikela lo mkhuhlane wapi.
I-challenge esilayo as citizens is that i-awareness yamamaski ayikugcizelele, asikwazi ukuthi amamaski siyawathola ngapi, njalo intengo yangkhona ayimalini, njalo lokuthi amamaski amahle angkhona abe sebenza ukuthi sivikele iwaphi, asikwazi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Tafaza Chikandiwa othi imali abayiholayo kayeneli ukuthenga lawa mamaski.
Thina njengoZulu oqala nje ukuthi asilalwazi ukuthi amamaski lawo atholakala ngapi. Okwesibili ngokuthi vele thina imali yokuthenga amamaski asikayitholi, and asiyitholi ngenxa yokuthi abesebenza khona vele asiholi kangako. So sicabanga ukuthi uhulumende besicela ukuthi ngawo yasincedisa sibi lalabanye abakwanisa ukuncedisa ukuthi bengenele endabeni leyo ukuthi ukuze sithole amamaski lathi sikwanise ukuvikela kuleyo corona le. So azikwazi ukuthi okwakathesi kungayenziwa njani.
Kodwa omunye osebenzela esibhedlela seHarare unkosikazi Zandile Magwanyata uthi bona emsebenzini sebephiwa amamaski lawa, kodwa uphinde wathi abanye kabasawatholi.
Esitolo mina akhona ama-sanitizer but ngangisephiyela asawukhona, amamaski akhona ezitolo. Uthi imalini lamangikwazi lingaphiwa for free.
Unobhala wabona ngezempilakahle kubandla le-MDC umnumzana Henry Matsorela uthi uhulumende kumele abone ukuthi uZulu wonke uyawathola lawa mamaski ukuze abayanga bangafaleli kumizamo yokulwisana nalo mkhuhlane.
But in an emergency situation like we are,
kudubo esikulo ukuzilungisela njengelizwe kutsho ukuba kumele sithenge lezi zinto ukuze wonke umuntu ongumnyama nesikhulu enelise ukuzivikela. Amamaski aqakathekile kulabo abakhwehlelayo ukuze kungathelelwana igciwane. Kumele amamaski lawa abe khona ukuze avikele wonke umuntu ongelalo igciwane.
Who does not have the infection already.
Umnumzana Nick Mangwana ukhulumela uhulumende walile ukukhuluma ngalolu daba ukuthi udokotela omkhulu kulolu hlelo eHarare udokotela Prosper Chonzi uthe uzaphendula, kodwa akasaphendulanga ngesikhathi Studio 7 isemoyeni. Okwamanje kulabantu ababili asebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 kwele Zimbabwe, kuthi oyedwa umnumzana Zororo Makamba uhle waba ngokuqala ukubulawa yileli gciwane elizweni. Kusenjalo imuli omunye isilobe incwadi isola indlela uMakamba agcine ngayo esibhedlela se-Hawkins lapho abathi kakula michina yokulondoloza impilo yalabo abayabe belegciwane. Uhulumende usethule umthetho oleziqondiso ezalisa abantu ukubuthana loba esililweni emtshadweni lakwezinye indawo emizameni yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwaleli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli welinye lamacele eMDC Nkosazana Thokozani Khuphe ukhuthaza uZulu ukuthi alondeloze ukuhlanzeka ngaso sonke isikhathi ukuzivikela ekuthelelweni kwegcikwane le-coronavirus. Ekhuluma embikweni awuthumele abezindaba ngomfanekiso wevideo, uMakhuphe ukhuthaze abantu ukuthi babambane ekulwiseni ukusabalala kwaleli gcikwane ngoba usuhlasele kwele Zimbabwe ngemva kokuthatha umphefumulo wendodana kasomabhizimusi odumileyo umnumzana James Makamba, uZororo Makamba izolo. Asizweni ekhuluma lapho aqale ngokukhalela imuli yakoMakamba.
Ibandla le-MDCT likhala ndawonye lemuli eyakumakamba ngomonakalo obehleleyo ngokuthiya indodana yabo uZororo Makamba obe ngokuqala ukusitshiya ngomkhuhlane lo okuthiwa yi-coronavirus. Badala ngithanda ukuthi ngilazise ukuthi umkhuhlane lo ukhona. So kuqakathekile ukuthi thina sonke lohulumende njawo ndawonye sinanzelele ukuthi siyabona ukuthi umkhuhlane lo kumele ukuthi siwubambe njani ukwenzela ukuthi ungasiqedi njengesizwe. Liyananzelela ukuthi emazweni amaningi anjengako-Italy kutshone abantu abaningi kakhulu. Pho-ke thina lapha eZimbabwe kumele ukuthi sizivikele umkhuhlane lo ungakagcini kakhulu. Ngithanda ukuthi ngilikhuthaze izihlobo zami ukuthi ungaphuma uhambe ngaphandle lizame ukuthi lingaqhawulani izandla. Uzame ukuthi nxa ukhwehlela uvale umlomo. Uzame ukuthi ungabambani labantu abaningi. Lingahambi endaweni ezilabantu abaningi. Uma ungaphenduka endlini kumele ukuthi ugeze izandla. Uzigeze kakhulu sibilo kwemzuzana ethile ugeze langesepa. Njalo futhi ithanda ukuthi ngilikhuthaze zihlobo zami ukuthi thina siyakwazi ukuthi uma ungaba lomkhuhlane onjengeflu sivele sejwayele ukuthi senzeni. Zamanini ukuthi ungazunga zathi suleflu asinatheni niphela amanzi lana asiwagudumezayo. Kasigudumezelini amanzi kasiwafake nini lemoni uma lilawo siwahlabule nje etshisa ukwenzela ukuthi imphimbo yethu ithambe siwubulale lowo mkhuhlane phakathi ungakangeni emaphathini lakuma-kidneys. Ukuthi sibambane ama-political parties wonke amasonto amasivil society groups kasibambane nini bantu benkosi siwubambe lowo mkhuhlane ungakasihlaseli kakhulu njengelizwe. E-Europe banezibhedlela eziningi banama-health insurance zabo amaningi kakhulu. Ngapha eZimbabwe akula izinto ezinjalo. Uzathola ukuthi lapha eZimbabwe sile public health care, sile private health care. So sithanda ukuthi i-World Health Organization uma isincedisa inanzelele ukuthi kulezinto ezinjalo. Siyacela ke zihlobo zami kasibe nindawonye siwulwise lo mkhuhlane. Thina njenge-MDCT sithi thina ukuwuvikela lo mkhuhlane kungcono kulokwelapha. So asizamenini ukuthi siwuvikele lo mkhuhlane ungakasihlaseli.
Lo bekungunkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli we-MDCT ekhuluma ngokuqakatheka kokuzivikela ekuthelelweni kwegcikwane le-coronavirus. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika wethule umbiko oqakathekileyo izolo esithi yena lengcwethi baphakathi kokulolonga inhlelo ezingavuselela umnotho ngemva kokuvalwa kwenhlangothi eziningi zempilo, imisebenzi, amabhizimusi lokunye ngenxa yokusabalala kokuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus ngesikhathi izibhedlela elizweni lonke zisithi zikhangelele ukuqansa kwenani labantu abazabulawa yileli gcikwane. Amankampani alungisa utshwala kwele-South Africa asethembise ukupha usizo lwamalitha angamachumi amane otshwala 40,000 liters wokulungisisa imithi yokuhlanza izandla yama-sanitizer. Enye yamankampani la e-Cape Town Gin Distiller Andre Piena ithembise ukupha uncedo kotshwala bonke obungaphekwanga bavuthwa kuhle kufekithali yalo ukuze kusetshenziswe ngendlela yinye. Imigoqo ethethwe nguhulumende ejonge ukwehlisa amathuba okuthelelana igcikwane le-coronavirus yesatshelwa ukuthi izahlasela abaphila ngokuthengisa emgwaqweni. Imigoqo le ethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ibalisa ukungavuthani kwabantu osokumele bengabi lixuku eledlula amachumi amahlanu, ukuvalwa kwendawo ezivuthana abantu ezifana lamabhawa lokunye. Abaphila ngokuthengisa emgwaqweni bazaba lodubo lokuthi abantu bazakuba sebebalutshwana ezidaladeni okuza kwenza babe lenzuzo ephansi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Ndiweni ngalolu daba.
Ye, amanyathelo la athethe nguhulumende alakho sivili ukuphazamisa impilo zabantu abazisebenza abaphila ngokuthengisa. Kodwa ke akusho simanga nje basazi ukuthi lo ngumkhuhlane osimemetheke umhlaba wonke lapha eZimbabwe sesilomuntu osetshonile omunye usele obanjwe nalo umkhuhlane. Kuyimzamo yokuthi engxenye kungehlisa inani laba bantu ababamba lo mkhuhlane. Kodwa ke kuloku phambanisa kakhulu abantu abasebenzayo ngoba basebenza emsika emkambo lapha bathengisa khona into zabo, ukuthi ukuthi abasoze benelise ukuthi baye endaweni zokusebenzela bayethengisa. Yikho kulusizi kakhulu ukutsho ukuthi abantu ke bayaswela le mali zokuthenga ukudla ezindlini, abantu bayaswela imali zokuthenga amaphilisi, abantu bayaswela imali zokubhadala ama-school fees nje ezikolo sezivalile, sebeyale belungisele phela ithemeza. Kunye futhi sazi ukuthi vele izinto zokudla nje azitholakali, abantu baphila ngokuya yenza imizila ezitolo ukuze bathenge impuphu lezinye izinto. Abanye baphila ngokuthi baye emzileni bayedinga amafutha okuhambisa izimota. Vele uzaba lobunzima kakhulu ukuthi abantu bangahlangani. Ngikhuluma nje kunje nje namhlanje ngibone umzila omude wesabekayo labantu abaningi wesabekayo ezitolo ezikobulawayo belayinele impuphu. Kutshengisele ukuthi hayi ke kulobunzima. Imizamo le ibidinga ukuthi ngahulumende yebe le mizamo yokuthi abantu bathole impuphu lula benga folanga ezitolo. Kodwa ke kukhanya kulatshintsho olwenziwe kumbe izolo even kukhulunywa nje imizamo le. Akuzange kutshiwo ukuthi ke imizamo abanesithe ngohulumende ukuthi balungise indawo yoswelakala kwempuphu eyiyo kakhulu ezabantu babonakale begcwele ezitolo.
Ngalesi sikhathi sokuthethwe amanyathelo wona la, ubona ungani kuyini kahle kahle ongakuxwayisa uZulu ikakhulu labo abaphila ngokuthengisa ama vendors?
Xa engaxwayisa uZulu kakhulu ngikhangele ugacha mbile ingacha zikahulumende ngingakayi abantu abasebenzayo ukuthi uhulumende akabeka imizamo yokuthi endaweni zokusebenzela njengenkambo lapho abantu abahlangana khona bethengisa impahla zokudla lokunye, akube lamagabha ogeza izandla abebekiwe ukuthi umuntu adlule geza izandla, nokuhlala nje anje lanto abahlezi ngabe dingisa abantu abafundiswe ukuthi kumele behlale beku-1 meter besehlukene ukwenzela ukuthi bengathelani umkhuhlane nxa sokuthe kwaba lomunye olawo. Okunye futhi esixwayisayo ukuthi abantu kabazame nxa kukhona indlela ukuthi angaphila ngayo umuntu kodwa kuzaba nzima, abazame azame uhlala ezindlini behlise inani lokuya ezindaweni ezibutheneyo. Yikho esithi kwenziwe lokuthi abantu begeze izandla nxa bephumile mbebake baya phandle mbebake bahlangana labanye abantu bageze izandla, abantu bamise khonokho ukuthi abantu bayaxhawulana. Engxenye imizamo engencedisa ukuthi sehlise inani lomethakalo komkhuhlane lo osuqede umhlaba.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association. Ubekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ziveza ukukhathazeka okukhulu izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ngemva kwesaziso sikahulumende walelo lizwe esokuthi ngekho ozavunyelwa ukuphuma endlini okwamaviki amathathu alandelayo emizameni yokwenqabela ukusabalala lokuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Isimemezelo sikamongameli Cyril Ramaphosa sesithiya beZimbabwe bengazi yozala nkomoni empilweni yabo lezihlobo zabo ekhaya. URamaphosa umemezele ukuthi konke kuza kuma khwimelili okwamaviki amathathu kusukela ngolwesine ebusuku.
Individuals will not be allowed to leave their homes except under
uzake avele aphume endlini kungela sizathu esicacayo uzayifunda ivaliwe.
Medicine and other supplies, or collect a social grant. All shops and businesses will be closed.
Wonga magampana zovalwa kusalela ukuphela ezanyisebenzi yokuthi akuphileki ingekho. Lamagabana balisa enza ukudla imithi abamabhanga abezomvikela labezempila kahle. Isizalwane seZimbabwe njalo umgcinihlalo enhlanganiso elwela amalungelo abomama ezim imbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi leli nyathelo lizatshaya kuzwele kuzalwane zeZimbabwe. UMathutu uthi njengoba iningi labeZimbabwe bayazisebenza baphila ngokuthengisa ukuyalayitsha ukwakha lokusebenza endaweni zokudlela kuthi ukuthi kwamaviki amathathu akulangitsho le ndibelithi abazayithola.
Abantu bezahlala amalanga wonke lawo angamashumi amabili lanye bevalelwe bengaphumi phandle bengathengisi le mpilo zabo bezizakuma kanti bazaphila ngani bazadlani ngoba ukudla kwabo kusuke kuthengiseni lapho nxa sebehlezi amalanga wonke lawa besendlini kuthi ukuthi bazobulawa yindlala behlezi lapha endlini.
Kodwa kumongameli Ramaphosa uthi ngendlela igciwane le-coronavirus elimemetheka ngayo selihlasele abantu abedlula amakhulu amane selokhu kuqalela inyanga kuzafuze izwe lonke lingene empini yokulwisa leli gciwane.
Immediate, swift and extraordinary action is required if we are to...
Sithethe la amanyathelo abuhlungu ukuze simise ukumemetheka kwaleli gciwane.
Our fundamental task at this moment is to contain the spread of the disease.
Umnumzana Mlungisi Jabalala yena uthi ukuvalelwa lokhu kutsho ukuthi abazali lesihlobo bazokufa ngendlala ekhaya ngoba konke abakudingayo empilweni kuvela lapha kwele South Africa.
Njengezizalwane zeZimbabwe sisenkingeni enkulu kakhulu ngoba bonke abantu abasekhaya baphila ngezinto ezisuka ngayo eSouth Africa. Abasekhaya futhi abaningi baphila ngokuzokudla la eSouth Africa. Le 21 days impela izaba umqansi omkhulu kakhulu ebantwini bakithi.
Kodwa kumnumzana Dumiso Gama uthi loba nje imigoqo ethulwe nguhulumende inzima njalo ibuhlungu linyathelo eliqakathekileyo ekumiseni ukumemetheka kwaleli gciwane.
Isifo lwaseqinisweni sikhona and siyabulala emazweni anemali, amazwe amakhulu anjengabo Italy sokufe abantu abaningi kakhulu ngalesi sifo. Siyabonga imizamo eyenziwayo i-government yethu iSouth Africa asihlaleni ezindlini.
Yiningi lithi ukuhlala endlini okwamalanga angamachumi amabili lanye yinto eza kuba nzima kwabaningi. Kodwa-ke umongameli Ramaphosa uthi ozake alokothe ephulele umthetho uzawukhomba olotshwala.
Every person in South Africa should adhere strictly and without exception.
Amasotsha lamapholisa bazobe begcwele indawo yonke beqaphe labo abephula lumthetho.
To support the South African Police Service in ensuring that the measures we are announcing are implemented.
Usenjalo ungcitshi zithi ngemva kwala amaviki amathathu iningi lamankampani azovalwa okuyinto eza kwenza impilo benzima okwamagama. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapho.
Silokho sekudaba lunye olwe-coronavirus. Uhulumende weBotswana wazise ukuba useqinisa imisebenzi yokulinda ingcele yakhe lamazwe angomakhelwane ikakhulu leZimbabwe ngendlela yokulwisana lokumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus kule nani eliphezulu labeZimbabwe elingena kweleBotswana ngokungekho emthethweni. Kusesatshelwa ukuthi bengangenisa lo mkhuhlane. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
IBotswana ithethe inyathela lokuvala imingcelo ngolwesibili ilandela amanye amazwe angumakhelwane afana leSouth Africa leZimbabwe. Umsekeli kamongameli kwele Botswana Mnumzana Slamba Tsokwane uye wethulela umbiko namhlanje isithi uqakathekile ukuvala imingcele njengendlela yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane lo.
The movement of people visiting neighboring countries. Ukuhamba kwabantu bevakatshela amazwe angomakhelwane sokumisiwe ngaphandle kokuhamba kwempahla. AbeBotswana bavela emazweni la bazafakwa ngaphansi kokukhangelwa kwamalanga angamachumi lane.
14 days. Kule mbiko ethi abeZimbabwe abakade bezama ukungena kule Botswana lamhla baphindiselwe emuva kodwa balamaphepha ama-permits kanye lezizalwane zeBotswana kade bevunyelwa ukungena emngceleni. EleZimbabwe lalo lithethe inyathela lokuvala umngcele ulandelwa ukubhubha komunye okade lo mkhuhlane we-coronavirus uZororo Magamba indodana kasomabhizinisi odumileyo umzana James Magamba eHarare ngoMvulo. I-South Africa yona isitshele izizalwane zalo ukuthi zihlale ezindlini okwamaviki amathathu ngesikhathi umumo we-coronavirus usala udeda umhlaba wonke jikelele. EleBotswana lona alikabi lomuntu obanje umkhuhlane we-coronavirus ngakho ikhosi elifaka amasotsha amaningi emngceleni kanye lokuvala yonke imngcele. OweZimbabwe Oste Habron ocubungulezwa umnotho umzana Mbongeni Mguni uthi inyathela leli lizalimaza kakhulu abamabhizimusi.
There's a high number ikakhulu leZimbabwe elingena eBotswana ukuzothenga impahla esiyathengisa ekhaya and lokho kutsho ukuthi kuza kuma kwesikhatshana ngesikhathi kusavaliwe ama-borders. Njalo abanye abathumela okufana lokudla kuzihlobo zabo ekhaya well bazaba lenkinga eningi yokuthi bechaphekise ukudla lokho ama-borders avaliwe.
Umnumzana Sten ngobe uthi sekunzima ngoba abantu sebevalelwe ngaphetsheya komngcele emazweni omabili bona bengalindele.
Ukuvalwa kwama-borders kuza kuba nama-effects kokuningi, including abamabhizinisi, ngisho ama-families lezingane. Akwaziwa ukuthi bazibonana nini njengoba sekufalwe amaborder. It's a painful but necessary step uma sikhangele isimo somkhuhlane.
Amabhasi ahamba phakathi kweZimbabwe kanye leBotswana abikele isikhambi ngolwesibili ukuthi athatha uhambo lokugcina kulandela isinqumo sokuvalwa kwemnceleni. Omalayitha abahambisa impahla phakathi kweHabron lakoBulawayo labo bahlaba umkhosi besithi vele ibhizimusi beyisilela emalangeni adluleyo. Amasotsha kanye lamapholisa kweleBotswana akade kukhefu lelifi asebiziwe ukuze ancedise ikakhulu emngceleni ukulwisana labangena elizweni okungekho emthethweni. Esinye isikhulumi seBotswana Defence Force sitshele intatheli zindaba ngomvulo ukuthi bahlutshwa abangena bevela eZimbabwe engekho emthethweni ngoba bangena bengahlolwanga ukuthi bangabe belomkhuhlane we-coronavirus. Uqhubeke ethi bangababamba bayabafaka ngaphansi kobananzelela kwamalanga amashumilane ukuze kuhlolisiswe ukuthi abala mkhuhlane we-coronavirus bengabuyiselwa emuva eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Selithethe isinqumo esokumisa inhlelo zokuzilolonga iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisihlalo weqembu le-Highlanders uKenneth Mhlophe namhla ekuseni ukhiphe umbiko esazisa uZulu ukuba iqembu leli selimise inhlelo zalo ezokuzilolonga kulandela izixwayiso abazithole ezivela kudokotela weqembu kanye lamanyathelo asethethwe nguhulumende welizwe leZimbabwe ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umhlophe embikweni lo uthi abadlali kanye lezisebenzi zeqembu le-Highlanders bakhuthazwa ukuba behlale ezindlini njalo benqabele ukuba emaxukwini abantu abaningi ukuze behlale bevikelekile kugciwane le-corona lona okuyilo elidala umkhuhlane we-COVID-19. Phambilini kwalombiko namhlanje iqembu le-Highlanders belithe lizathatha amanyathelo awokuvikela abadlali kanye lenkokheli zeqembu ngesikhathi bethathwa ibhasi ezindlini kanye langesikhathi sebezilolonga. Ilizwe leZimbabwe izolo lilahlekelwe ngumuntu wakuqala obegula umkhuhlane we-COVID-19 uZororo Makamba okudale ukuba umongameli welizwe Emmerson Mnangagwa ethule imilayo emitsha ekhuthaza ukuba abantu bengabuthani babe baningi okuyinto engabatshiya besengozini. Amanye njalo amaqembu akoBulawayo adlala kusigaba se-Premier Soccer League abalisayele Bulawayo City kanye leBulawayo Chiefs lawo asemise inhlelo zokuzilolonga njalo abeChiefs bathe abafana kuzamele baye bezilolonga bebodwa besezindlini. Akusibo abomdlalo wenguqu kuphela asebethethe inyathelo lokumisa imidlalo kanye lokuzilolonga. Isiphathamandla seBulawayo Basketball Association uFrancis Dube uthe labo bamise yonke imidlalo ukuze bavikeleke.
As for now, there will be no basketball.
Okwamanje akudlalwa umdlalo webasketball, kungaba esikolo kumbe imidlalo yeligi konke kumisiwe. Sikhuthaza ukuba abantu bebekezele njalo bazivikele. Kuqakathekile ukuba abantu behlale behlanzekile njengokukhuthaza okwenziwe ngumongameli welizwe.
Ukumemetheka kwegciwane le-corona sekuphazamise ezemidlalo umhlaba wonke jikelele njengoba amazwe semise ukuqhutshwa kwezemidlalo etshiyeneyo. Namhla kuphume imbiko ethi imidlalo ye-Olympics obekumele iqhutshelwe elizweni lase-Japan ngenyanga kaNtulikazi isidluliselwe phambili njalo isiza kuba khona ngomnyaka ka-2021 ngoba sekulamazwe ambalwa abesekhuphe imbiko yokuba asoze yathumele abadlali kwimidlalo yalonyaka. Kulabezemidlalo abaningi phesheya kolwandle asebetholakale belegciwane le-corona njalo abanye babo bacine besedlula emhlabeni bebulawa umkhuhlane we-COVID-19. Igciwane le-coronavirus selibambe abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 393,284 umhlaba wonke jikelele njalo umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lesikhombisa a-17,161. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ngesikhangele ebesilazo. Ngesikhathi igcikwane le-coronavirus selihlaselele eZimbabwe lathatha umphefumulo womuntu wakuqala, uZulu ukhala ngokuthi-ke nelisi ukuthenga impahla zokuzivikela ezinjengama-masks lama-gloves. Umkhokheli welinye lamacela we-MDC uNkosazana Thokozani Khuphe ukhuthaza uZulu ukuthi alondoloze ukuhlanzeka ngaso sonke isikhathi ukuzivikela ekuthelelweni kwegcikwane le-coronavirus. Siligqoka lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.